went around everything. One thing I think is the fight to go a quarter prison. We are suspended a judgment, like an operation by a judgment of a lower court, where I'm actually seeking justice. I think he could have his corner or at his.
Ogo ucho ukuthi usubuyele emsebenzini.
Yes, emsebenzini. Ama operations wonke awe high court judgment. They are suspended. Aphile naye kusisho ukuthi ngiyasebenzini.
Kanti wona vele umthetho uthini ngodaba lwakho? Kuthiwa khona nxa ulecala kumbe icala lakhona liyakhulunywa yini isentence yakhona ukuthi isigwebo sakhona singanani?
Yeah, or yikho the reason why maybe sifake i-appeal Supreme Court is i-interpretation nje maybe iyashiyana eyomthetho. Kodwa ukukhitshwa kukakhansela osekhethiwe akakhitshwa yi-court, i-electoral court, ukhitshwa i-tribunal esethwa ngumeni. Okunye ukuthi i-electoral court yayile notice eyokuhlala 6 months after ukhetho luka-2018 and 6 months yadlula ngo-December. So ukuthi i-court ihlale i-electoral court yona i-expiry date e-electoral court okumele ihlale isolve ama-problems wonke lama-disputes wonke ayevela kukhetho luka-2018. I-expiry date siyadlula, yiwo i-challenge esihlangene le esiyi-challenge futhi le i-court ukuthi bekumele bekukhangele khona ukuthi isikhathi sama-petition esama-election sesadlula sesa-expire ngo-December and ukuthi singahlala 5 years yini ukuthi 5 years yonke sihlale sisiba lama-election petition abafakayo ku-constitution ukuthi kube le 6 months after election eyokudila lokusolva ama-problems avela kukhethu bakufaka bekukhangela ukuthi kumele kube lesikhathi le-expiry date eyokuthi isikhathi esingaka yithi esivunyeliwe ukuthi kukhangele ama-problems ama-election. I think ilike lakhangela ngalandelela i-presidential election kwaba lama-disputes and the first time kwaba lama-disputes kukhulunywa ngendaba eyokuthi i-MTC badlala i-MTC lase kwasekuthiwa lifayele ama-papers sokulate. So khonokuyana kuyakutshengisa ukuthi kulesikhathi esivunyeliweyo, kulesikhathi esifakiweyo ku-constitution ukuthi yizo isikhathi esivunyelwayo ukuthi kube kudilwa ngama-problems avela kukhethwa. So anything after that kuyakuzokusitha ukuthi i-constitution sokumele i-amende or sokumele kubeke i-notice futhi eyamanye ama-date. So yoma amanye ama-points esilawo ukuthi i-electoral court iya-expire isikhathi sayo. Le-composition e-electoral court ayihlali ujaji oyedwa.